kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhla ka 6 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. Into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza statement ukuthi those of the like mind bahambele kajana.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Umnumzana uPeshaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha.
Bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa eThe Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashi Tagwirei, umcebisi kamongameli Mnangagwa, wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leye Freda Rebecca Gold Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole kakhulu ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uPeshaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha. UShaba ulimaleka kubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi utshaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. UShaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamtshaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes Benz kanye le-Range Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapolisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Siqoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum, I-Crisis in Zimbabwe Coalition, i-Law Society of Zimbabwe kanye le-International Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukutshaywa kukaShaba kulokwenza lo daba lokufunyanwa kwamalunga e-CCC. UJoanna Mamombelo lo Cecilia Chimbiri i-High Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba babemelwa nguShaba. Igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqubani Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza istatement ukuthi those of the like mind bahambele kajana. Kulo msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kulo msebenzi okumele yenziwe njalo i-statement lesiyanisenziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithibeleyo, njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Well, This is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa wena njengamagqetha kunomsebenzi okumele wenziwe. Sabe sithaywa sisenza umsebenzi. Ngoba kumele vele kwenziwe umsebenzi. Ngoba ukuthi hlangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplary. Ukuthi hayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyelwe ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwumsebenzi wankhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joanna Mamombelo Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObeisha bangomunye wamagqwetha ayemela ababili laba yebo kungaba njalo
uyimele indaba liyana and uyimele ngendlela ephezulu njalo nje besikwazi ukuthi hayi into liyana isi-expose into eziningi itrial liyana i-expose into eziningi ukuthi abalamehla ubukhali sebebonile ukuthi kwenzakalayo and okwenza ukuthi kuphume ngendlela yona liyana yokuthi ubambe njalo ngakho-ke bonaba abalokucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele kunjani
umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha elilwela amalungelo kazulu sixoxela ekobulawayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje vethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimba ibandla le-TCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi. So kuqale isikhathi sokhetho elizweni umlondolozi Ndlovu usipha loludaba ngokugcweleyo
abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esilokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni isikhulumeli sabafundisi bezcbc uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya luqhela udlakela elizweni ngemva kokuba abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaswingo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South lakoChivi namhlanje.
Elevu ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda batshaya abantu bathusela amasabhuku kule fazi ifazi layo iyasabalala ithe ithusela abantu.
Amabandla ezombusazo aphikisayo athi kusobala ukuba izanu PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu.
Kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu ezanu-PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho besebenza namaphoyisa.
Kodwa isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Christopher Mtswangwa uthi ibandla lakhe ayisilo elijojozela udlakela oluselizweni.
No violence ever in this election.
Ufune ukudlakela kukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla lezanu-PF kutsho uMtswangwa. Ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba ziningi izehlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabezanu-PF elizweni jikelele.
Bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu sikhangela iprovinsi enjengemaswingo le lapho abantu abasikela khona ikakhulu abezampifi basikela kakhulu umnangagu ukuthi bengupresident besusa uRobert Mugabe kodwa abatholanga lutho. Siyabona into ebhigitha ngale abantu bayixotshwa kulithium, ilithium iyantshontshwa iyephandle kwelizwe abantu bebhigitha bengatholi lutho.
Ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakelo zodlakela eseziqhamuke elizweni ngaphambilini kokhetho zigoqela iAmnesty International, International Commission of Juries lezinye. Omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakalo zodlakela elizweni ngumfundisi mdata wenhlanganiso ye-World Council of Churches lesikhulumeli se-CCC unkosikazi Fatsai Mayere lenhlanganiso yababalisi eye-ATUS. Ezinye zalezi zehlakalo zigoqela ukutshaywa kabuhlungu kowayeligcwetha likankosazana Joanna Mamombe loCecilia Shimbiri abebandla le-CCC ucala labo ababelethethwa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashe Tagwireyi ongumcebisi kamongameli yamasoni Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye leFreda Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwireyi ucatshangelwa ukuba wasebenzisa iSotic Investments yakwele Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge-ASA Resource Group ngemali ebiza izigidi phose ezingamashumi amathathu zamadola eMelika, i-$29.5 million. Inkampani le ibikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwireyi esenza lokhu. Yayiphethwe yiDuff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yi-K-Roll. UTagwireyi kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bhilithane ekuthumezeni imali ayithola e-Reserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezitshiyeneyo beyisa kwele Bhilithane babekwazi ukuba ngekaTagwireyi owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwireyi obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okunkampani ye-Common Market for Liberal Solutions.
Wakuvele kulamahungahunga okuthi ubudlelwano phakathi kukaTagwireyi weSakunda le-Reserve Bank ekaJohn Mangungula akumanga kahle. Kule mibuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayezithatha ngaphi, kwaba lama-government bonds, kwaba le-command agriculture, lezinye izimali ezimbalwa ezithize. Nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle, kutho ukuthi impendulo zakhona khona uZulu uhlabe le mpendulo. Angisingazi ukuthi engxe akula bufakazi, kodwa sinesikubanayo uhambelana le micabango eyayivela ikhona ngembuzo ezimali zikaTagwireyi.
Nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufake le nto ezinjalo, kulula kangakanani ukuthi umuntu akwenze khonoko?
Into eyenziwa ngosobhizinisi i-transfer pricing lokugoqagoqa amakampani amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinjengabo-Cayman Islands, e-Mauritius kumbe e-Virgin Islands athiwa ngama-tax havens, yinto evele ikhona. Ngathi sake sayizwa bekhuluma ngayo uGold Mafia leyani i-Aljazeera. Yinto elula kakhulu nxa usebenza nabantu abenza ethi ayi-financial engineering, akuhluphi. Kodwa na imali zakhona ziziningi kuyakusetshenziswe ama central bank owudlangudlangu nalanjengabo reserve bank of Zimbabwe, kodwa ayisho into enzima ukuthi yenzakale.
Akubophi izini khonokho baba Ngwenya?
Uyabona mfowethu, ngathi singakhangelisisa udaba lwe-transfer pricing le money laundering, vele ye singathi khona i-international crime. I-Interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-Interpol, ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-network e-terrorism anjengoyo-Shabab labo bani bani abe-Middle East. Vele i-financial engineering enjalo uyabo ifanele ibophise ayekho emthethweni.
Akuvimbeki khonokho ngezinye indlela?
Kuyahlupha ukuvimbeka, ngoba umabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republic. So nxa uma into yakhona isenziwa ukusetshenziswa uhulumende, kuyahlupha. Yikho so kuyabe sokungena udaba lolwana ezezitshengiso, ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angela hulumende phakathi, kabavumi uhambisa imali yakhona, ngoba kule ama-clearing houses, ama-international funds ayenziwa ku-central place. Nxa amabhenki akhona bengaba bele mbuzo ukuthi imali yakhona ihamba kanjani, ivela ngaphi, kawusezihambisa imali enjalo. So kusebenza kuphela nxa ohulumende abamngcolileyo besetshenziswa esingathi ama-crony capitalist.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Izakhamizi zeGwanda, ikakhulu abesifazana, bakhala ngodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu. Zikhala njalo ngodubo lokuswela imali, ikakhulu emaphandleni, ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North, lapho abesifazana abangene lumhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombi Zodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Imali yona leyi umamdala uke wanthuma seGwanda sithi ngeswayi iGwanda wayefuna ikhesi yethulile le 40,000 ekhadini lakhe. Ngaphenduka ngingathenganga ngithi imali ingakwazi. Kwathiwa kumelisi ukuthi ngithenge ikhesi yethulile egcwele yayimelile yi-43,000.
Unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lwemali.
Hayi, endlaleni lonyanga ngidobhile ndidala ngcono. Into engingalayo yimali. Hayi, iproblemu yemali sibili yahlupha kakhulukazi. Imali hayi kwendlala yokudla, hayi imali into ezithengwayo izwe imali yakudla.
Unkosikazi Chietsa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akulasizo aluthola kuhulumende.
Hayi, masimini khonoko nje
lokhu kugcizelelwe unkosikazi Eunice Ngwenya, laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka.
Lokhu yahambe uye eGwanda kumbe ngenxa yokuthiwa ngabantwana i-50,000 awubuyela ubuyela ezitezini akusebenzi, akukusebenzi.
Unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usuke wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo. Okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle, uzathi eseqala kutsha njalo ukutholisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school ebulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabele abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zembida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 seGwanda esitezi ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla leTriple C elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla leZANU PF endaweni ezibalisa emaswingo ezwimba inyama Ndlovu, inyanga Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kunxabakazi lonyaka. Bathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi bayabachaya. I-Triple C ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lampo uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla leli namhlalene lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBaradzana Business Center eBigita esabelweni semaswingo. Ibandla leZANU PF lona liyakuphika ukuba lithwalise nzima amalunga eTriple C ezabelweni ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZANU PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla leTriple C. uGawule usungula lingxoxo.
Khala liba ngumsindo ukuthi isikhathi lanapho kungela lutho khona singazi ukuthi namhla kulolutho zabe kutenga kula lutho ngoba bahlezi bahlezi bekhala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube khathesi ndisemangweni wetoloto khona angiboni violence ngitabona ngisenyama endle waboni akula lutho ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akula lutho angazi ukuthi kumbe ngeke mhlawumbe kwezinye indawo lapho singafinyeleli khona kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilisikele kulenzini lapha siyabona ezinye izinto ezenzakala khathi ezimbabwe kulokuphula lapha i-violence naleyo ekhona sihlayele ukhetho asiyiboni.
Ye baba Mlalazi,
mhlawumbe ubabugawule umbuzo ongayisiwo ubofanele umbuzo ukuthi Gawule into yenu le liyayiqhubeka e-violence na? Mhlawumbe ubeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto okuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence, njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence yi-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani nothi ithi ayisoziyenzakale, bavele bahlala beyenza. Siyababona abantu sebeqala ukuchaywa, njalo la mapholisa siwabona encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-Triple C.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhuluma Mlalazi uthi la mapholisa ungazane achotshozele khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC. Uhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Nxase sibuyele emuva nxa sikhuluma nge-violence angikwazi ukuthi siyasikhulume nge-violence njani sikhalisela ngapho kathi Dube okukhona uMlalazi uyakhosa ukuthi kathi laphana begijimisa umakhuphe emsayeni feni kacwangirayo wakungasiyo violence yena leyakhe yayisenziwa ngobani e-harvest house ngaleyo moro uzebesima bebaleka nabomunzura kwakungasiyo violence yena leyani ayengamayouth abo bani nalayayitaba omunzu ngezinje konke kungakhangela kokokwenziwayo kuyabe kuthiwa izanu pf yeizanu pf laphana yesiya but ungakhangela ibandla le-opposition eliyilo alisisisi i-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelelo because yiyipati ekhona i-CCC ngeyilokuze but i-MDC yiyipati but okukhona yikuthi
yowantu lebale violence bona bana bathi masibakhaze nxa ukuthi zakuba abakhona abanye kuzani PF bayabe befanana nabo bona abantu abathi abahamba besiyatshayana bona bose epartini yabo bose wathi bonxa sebegayana namanye amaparti angikubalekeli ukuthi ungabe kuneyinye into eyenzakalayo kwezinye indawo kwezinye into omunye umumo phisi futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungabhuli ukuthi ukuthi abayibo baqalisa umsindo ngobani bese kufuna ukuthi abantu esisiz yami sikhala kuphelethina ukuthi impahla ayikuthi abantu basimpahla yenzelayo ngikhala kuphela abantu be-opposition la
khonapho ke mlalazi kwenza zani ugawula ukuthi liyatshayana lodwa lidle phane lenze konke lokhu lose lihlaba umkhosi lithi izana
angeke ngithi ugawule or ngivumelane laye ekuthini abantu be-P C bayatshaya nabona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo lanxa kusenzakala ngithola sezimulini kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalized i-violence esekelwa nguhulumeni uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenza i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhiphe izikipa zezanu abese siyagqokisa i-infomu yikho ubona belesibindi ukuthi uthamise zakha esestedini adresa abantu gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi heyi wena thamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mgabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhude kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathi eqala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland abantu betsholotsho lapho ugawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi ugawule ungambuzi ukuthi ziphi izihlobo zakho ezinye kube zihlobo zakho angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-Triple C ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa mnyaka ngomnyaka owebukalanga Gathering. Lapho kuyabe kugiywa kunathwa kudliwa abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalubona ukuthi luqhakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona ingakho sahlala phansi saqopha leli langa eli ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJulayi lapho kuyabe sekusithi esezikhona ukuthi kuyase kuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osomabhizinisi abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibe ukuthi bakhona abanye abantu phakathi kwethu esabe sisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababe bezidinga ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa
kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho
Kuningi esukhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngalelilanga ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi. Ngisho labantwana abancane abalama talent abo laba ababuye bezo showcase ngalelo langa bezotshengisela ama talent abo abalawo ekakhulukazi labana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza ama dramatize. Kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba u DJ Pius bese kubuya lapha ubaba lapha uTangapa bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda laye uzabe khona njalo laye esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okamasuku bese siba khona abanye abavele eBotswana abazesenzela amanye ama-sketches.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga Gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo nguNtungamili Nkomo.